I-budget leli masikhangele sibona ingane kayincedi ngalutho ngoba ungabona i-80% ye-national budget isiya kuma-salaries kuyathengisela ukuthi yakula ngqobela phambili elizweni. Langekhaya ungabona iholo lenu i-80% ithenga ukudla kutho ukuthi kaliphumelele njengemula nyeke liyakhe akula development elingayenza. So lathi njengelizwe njengeZimbabwe kuyathengisela ukuthi akula lapho esiya khona ngombuso we-ZANU-P F. I-budget yabo iqonda kuma-salaries kuphela. Ama-social services o-health kakuthintwa kodwa-ke kukhangela ama-salary kukhangela i-army lamapholisa okungancedi lutho isizwe-ke. Akuyathengisela ukuthi i-ZANU-P F-ke isiyehlulekile. I-budget le kayincedi la-last year akula nto esebenzileyo. Izimasithi yabo leyo liphepha nje kuphela elingela ngqobela phambili elizweni.
Ukuyini uChinamasa ekademele kuqakathekise emizameni yokuvuselela umnotho?
Uminista wethu lo liloya ngezemali kazilutho. Engumuntu owaziyo ngezemali bekumele ukuthi okokuqala kulungiswe ubudlelwane leZimbabwe lamanye amazwe, kulungise-ke indaba zama-human rights ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libonakale liyilizwe lisebenzelana lamanye amazwe. And okulandelayo bese kumele kukhangelwe-ke i-value addition ukuthi kubonakale ukuthi kungasetshenzwa njani lo Zulu lilungiswa i-infrastructure. Kungabonakala njalo ukuthi ama-industry avuselelwa njani ngoba kulungiswa ukuvuselelwa kwama-industry kuzayenza ukuthi kube le msebenzi abantu basebenze i-economy iyavuka njalo.